sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mtaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgcibelo mhla ka 14 kumbimbitho 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu weMangwe lo eChimanimani ubevota namuhla kukhetho lokudinga amakhansila alezi zigaba.
Siyananzeka ukuthi thina njengeZimbabwe akula nto esesiyenzile ekuvikeleni ukuspreada kwe-coronavirus. Sikhuluma ngama-borders, sikhuluma ngama-airports, akula mzamo.
I-World Health Organization isisungule isikhwama sokudinga imali yokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus emhlabeni jikelele.
I-delay ingavele amehlo ibunye phezu kwesikweleti esivele silaso sililizwe sesisengeza phezu kwe-9 billion esilayo njengesikweleti.
UZulu wakobulawayo uthi kavumelani lokuguqulwa kwesisekelo sombuso okuzanywa nguhulumende. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela ngokugcweleyo. Inhlanganiso yomanyano we-United Nations ebona ngezempilakahle e-World Health Organization isibumbe isikhwama sokudinga imali yokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus emhlabeni jikelele. UMavis Gama uyalandisa.
Umqondisi we-World Health Organization uMnumzana Tedros Adhanom Ghebreyesus wazise ngokubunjwa kwesikhwama lesi izolo, njalo uthe badinga imali engange 675 million yakwelemelika kuZulu jikelele, ikakhulu izinotho kumakampani kanye lakunhlanganiso ezizimeleyo.
We can only meet this threat together. Everyone has a part to play.
Akumelela kuphela masingasebenzisana, umuntu wonke kule ndima angayidlala. Ikhuthaze uhulumende wenu ukuthi asekele abe-WHO kanye labe-COVID-19 response. Lesi sikhwama sizosiza ekuthini ukuthanyiswa kokudingwa ngamazwe asathuthukayo kanye lezisebenzi kwezempilakahle ezisebenza sigadalala ukulondoloza impilo zabantu.
UZulu okhulumisane lalo msakazo obalisa uMnumzana Collins Ncube utshengise ukulijabulela leli nyathelo eselithethwe ngabe-UN ndawonye labe-WHO ukusungula lesi sikhwama sokusiza kudaba lokwenqabela ukusabalala kwaleli gciwane le-COVID-19.
Siyananzeka ukuthi thina njengeZimbabwe akula nto esesiyenzile ekuvikeleni ukuspreada kwe-coronavirus. Sikhuluma ngama-borders, sikhuluma ngama-airports, akula mzamo esingathi ingabi senziwa nguhulumende wethu ukuthi asize edabeni lokuthi nxa kungaba laba abantu abasebe-affectwe yi-coronavirus. So mbona kuwumsebenzi omuhle kakhulu ukuthi bencedise especially amazwe anjengawethu anganama-economy asebenza kahle ukuthi sincediseke sithole imitshina yokusikana leyo coronavirus.
Imali le izasetshenziswa kunhlelo zokudinga umuthi wokwelapha i-coronavirus kanye lokunakekela abahlaselwe ngumkhuhlane lo emazweni wonke jikelele. Enye yalimali izasetshenziswa kunhlelo zokucubungula igciwane elibangela lomkhuhlane ukuze abezempila kahle bazwisise ukuthi laqala njani lokuthi lingenqatshelwa njani. Kuliviki uhulumende uphiwe imali engange 25 million yakwelemelika yi-Global Fund eqondane lokulwisana le-coronavirus. Lanxa ungakafiki eZimbabwe lomkhuhlane, uhulumende uthi kulabantu abafakwe ilisho ngabezempila kahle ukuze babe leqiniso lokuthi kabalawo. Abantu laba bagoqela abangamachumi ayisichiyagalombili lanye koBulawayo. Ekutshoneni kwelanga namhla, i-coronavirus ibisibulele abantu abangu-5,604 emazweni achiyeneyo. Ezwekazi le-Afrika isibulele abantu emazweni agoqela ele-Egypt, Algeria, Morocco, le-Sudan. Emazweni afana le-South Africa le-Namibia isikhona kodwa abekho asebefile. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingumevis Gama.
Uzulu wakoBulawayo uthi kasoze amukele ukuguqulwa kwesisekelo sombuso welizwe leminye imithetho etshiyeneyo okuzanywa nguhulumende. Uthi inyathelo lelo lijonge ukuthathela idale lephalamende amandla liwaphe umongameli welizwe. Lokho kuphume emhlanganweni oqhutshwe inhlanganiso ye-Coalition on Debt and Development, yona ephakathi kokulimukisa uZulu ngalolu daba. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi zakoBulawayo kanye lamalunga edale lephalamende bathi kabasoze bamukele ukuguqulwa kwesisekelo sombuso lokhu phansi kwe-Constitutional Amendment Bill No. 2 ngoba kuthathela iphalamende amandla njalo kusipha umongameli welizwe amandla amaningi. Uhulumende uzama ukuguqula imithetho engamachumi amabili lasikhombisa phansi kwebhili leli. Abakhulume emhlanganweni wakoBulawayo lo bathe ukuguqulwa kwemithetho lokhu kuzathathela idale lephalamende amandla okucubungula udaba lokweboleka izikwelede kwamanye amazwe ukuze kubonakale ukuthi zilungele ilizwe na. Ngokunjalo abanengi bathi kabayamukeli linguquko. Omunye wabantu laba lilunga ledale lephalamende elimele iLuveve unkosikazi Stella Ndlovu.
Engikwesabayo ukuba izikweletu lezi zithathwe zithi sesithethwe zingene ezikhwameni zabanye abantu bayisebenzisa imali leyo ngendlela engayisiyo, but izikweletu zizosala zikhona ebantwini. Asikufuni lokhu, abantu kabasukume batho ukuthi no to this.
Unkosikazi Ndlovu wengeze wathi kuyingozi ukuvumela uhulumende ethatha izikwelede angasoze enelise ukuzibhadala ezizathwalisa ngitsho lezizukulwane zeZimbabwe nzima.
Sesithule kakhulu njengabantu beZimbabwe, kumele sikhulume sithi kubana esingakufuniyo asikufuni.
Uhulumende uzama njalo ukuguqula isisekelo sombuso ukuze umongameli abe nguye yedwa okhetha abahluleli bemithethwandaba kanye nomtshutshisi omkhulu uprosecutor general. Ufuna njalo ukwengeza inani labaphathintambo bakahulumende abangayisiwo malunga edale lephalamende. Wodwa osakhulayo wakoBulawayo uMichael Ndiweni uthi kuyamangalisa ukuthi uhulumende useguqula isisekelo sombuso welizwe yena engakasigcwalisisi sonke ngemva kokulotshwa kwaso ngo-2013.
Hayi, nginakani ukuthi mina sithangise kakhulu ukuthi sifuna ukugambela isisekelo sombuso sivele singaka-implementa singakafezwa. Ngakhela kungo-devolution kuningi vele okuningi kakhulu kungasikhayela kusekelo sombuso ongakafezwa okuningi kwakhona.
Amazwi akhe agcizelelwe ngolwela amalungelo oluntu uThemba Chiveya laye ongene umhlangano wezimcodi wakoBulawayo.
Lolu daba lwe-amendment le ekhulunywa ngayo leyi luyadanisa kakhulu ngoba kufanana lokuthi umuntu ethengelwe engayigqoka ahla i-old.
Kusukela ekupheleni kwayo nale inyanga kusiya kunyanga ezayo idale lephalamende likhangelelwe ukuphuma ijumo lithapha imibono kaZulu mayelana ngokuguqulwa kwesisekelo sombuso lokhu. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezemaphandleni lamhlanje izakhamizi eziningi esigabeni semzimuni enyakatho yeGwanda zithi sezisidla kanye ngelanga ngenxa yendlala. Zithi ukudla ezikuholiswayo akwaneli lutho. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Izakhamizi esiqoqelazo zithi umangwe uselala eziko njalo zithi ukuthilela komumbu lempuphu elizweni kwenza umumo ube mubi ngamandla. Nesonto sethekele komzimuni lapho esithole khona ukuphithizela izakhamizi ezidlula amakhulu amabili ziholiswa irayisi evela kwele China ekwakungumeli wedalela ephalamente eGwanda North umnumzana Madodana Sibanda. Abantu abalitshumi lasikhombisa bebesabelana isaka elilodwa le-50 kg. Kodwa omunye wabantu laba unkosikazi Paulina Moyo utshele iStudio 7 ukuthi ukudla lokhu akweneli osekubangela ukuthi abaningi badle kanye kuphela ngelanga.
Hhayi, lo nyaka indlala inkulu kakhulu, iyafana nje langomnyaka ophelele. Ukuthi lo kudla sidla kanye ngelanga akudliwe emakhaya kuzima mntanami. Le mali zokubhadalela abantwana esikolo asilazi asizitholi. Akunzima ehlane la ukukhulu kakhulu. Dinga uncedo lokuthi ngawo uhulumende njengawo uyasincedisa ebesinikeza nje ukudla ukuze lathi sifuke ukuphila nje ngoba ukudla sikuthola nzima kakhulu.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Lizinet Nyathi uthi lanxa bethola ukudla okuvela kuhulumende bayakusebenzela lokho kudla.
Mina ngiyakholwa kulokho i-social welfare ukuthi baba sengani semdala. So siyakusebenzela ukudla lokhuyana siyandile emgwaqweni sihamba sibuze umgwaqo sifaka amatshe. Yikho lapho esiza khona le mali yangikhona ukuthi sibhadale amasaka lana siyakhipha ama-$30. Ngidla imali yakhona ukuze uyizuze mntanami sesiqalisile nje ukuqala siyibutheleni ukuthi size khona le-$30 yakhona. Sithole zima mntanami.
Ezinye njalo izakhamizi zikhala ngokuthi ukudla ezikuholayo kuyabe konakele ngokunjalo zithi zicina zikulahla lokhu kudla. Nangu unkosikazi Regina Ngwenya.
Yayidlala inkulu kakhulu sibili ngoba khonokho kwenza siphithizele seze nje sidinga ukudla nokuthi silendlala. Njalo lokudla kwakhona lakho okusizwisa ubuhlungu kakhulu kwesinye isikhathi sabe sikuphiwa sokungani kubolile besikhipha khonaphana okunye okungani kuyisigaqa kubolile okungasela ncedi sokungani ngapha kithi kuzolahlelwa nje ukuthi vele abantu bendlala labana siyibanika lokhu vele bazathini.
Unkosikazi Precious Ngalo weDema uthi kabasoze bavune lutho emasimini lonyaka ngoba bengalimanga ukuya ngaphi ngenxa yokusilela kwezulu. Ngakho uthi kuyadingeka ukuthi kuvuselelwe inhlelo zokulima ngokuthelezela ukuze kwenqatshelwe indlala eminyakeni ezayo.
Kule minyaka emibili singatholanga lutho emasimini, izwe lantwana line ngomnyaka ophelele. So yikho besincedwa i-welfare isipha nje umumbu kodwa hayi indlala ijikile esibili ngokuba nyaka yonke le into singatholi lutho. Lo nyaka kube ngcono nje ngokubana kodwa okokuchinisa kodwa sitholile nje ukuthi sifake imbe emlonyeni kodwa okokuvuna sifake ezithaleni aya kukho. Thina singathola uncedo olungasincedisa ukudla kumbe lokuthi nje nxa kungaba le dona engasincedisa ukubana sizenzele silezi ngadi siyalima kodwa into esibulalayo ukuthwala imigqomo emakhanda.
Amazwi kaMankala agcizelelwe ngumnumzana Amosis Banda.
Sibulawa indlala lapha kulendawo, izulu alikho, nga izulu likhona hayi ngasiyazi. Uma rice lapha sithole ama-2 kg awuncedwa vela kuhulumende nekona ukuthi abantu sizincedise lathi ngesingalakho kumbe sinathi samatiye yilo uncedo esilutholileyo namhlanje. Njengalolu nyaka khona sibulawa izibungu besizazuza kodwa kulezibungu ezithi dlelayo amabili emasimini. So yikho isivuno vela asikho ngisho yindlala enkulu eyenzayo phambilini.
USibanda wengeze wathi uhulumende kumele angenele ngokudingela abantu ukudla.
Ndingusizo ukuthi ngancedwa ngokudla ngoba ukudla vele okuyiqoko esiqoko eqela. Ukudla silakho sobona sivuthene kwakho silanda amarayidi ngenxa yokuthi asilakudla. Sincediswa yikuthi bayasincedisa nje labo abahulumende basinika nje amabelanyana kodwa asilasti. Sidla ngokudla sihlayela asisuthi indlala isiphethe singakukho.
Inhlanganiso sizozulu ngokudla ngesikhathi sendlala eWorld Food Program sikalile ukusiza izakhamizi zemaphandleni ngokudla kodwa ayikafinyeleli komzimuni. Le nhlanganiso ithi izakhamizi zemaphandleni ezifika phose izigidi eziyisithupha 5.5 million zibhekane lendlela embi njalo kumele zisizwe ngokudla ngokuphangisa. Itho kwenza umumo ube mubi ngamandla ikusilela kwempuphu lomumo elizweni. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngikomzimu emathetheni ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Singene kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhla sixoxa lo nkosikazi Dorothy Bebe, umgcini sihlalo wogatsha olubona ngeziphathelane labesifazana kubandla le-MDCT. Sihlaziya ukuthi abesifazana baphila njani ngesikhathi umnotho welizwe olukhulu.
Konke kukhangele mama. Omama yibo abaphethe umnotho welizwe ngoba izinto zolima khonokho kokuthi lima kuthi akuyalinywa kwenziwani kusuka ezandleni zabomama. Ebomuye khonapho emisebenzini yemafactory into eziningi zisezandleni zabomama. Sethe mama kubadubela ukudlulisa ngoba kathesi ukuthi mama azayithenga i-2 liters ze-cooking oil sibele abe $100 esandleni. $100 yakho niyayithatha ngathi imisebenzi kayikho ubaba kasebenzi laye ngasebenzi iyi-informal trade. Don't imagine uthengisele omunye iziti layo kanomunye ethenga iziti komunye ayethenga amakipkip ethenga amakipkip kuze kukani imali yesakalenkuku okuthengikhedi yenkuku okuthengisa ukuthi omama basadala lasendulo kana omthwale edonki silatho kokudlala banaki ukuthi aye omama bayakwathiwani yeyalungisa izinto zalama-platforms okulungisa izinto. But mina ngokwami yedwa angikayiboni sibili impumelo yakho ningathi ama-results akho nanawo ayabathatha.
Kungabe lokhu kubangela lodlakela yini ezindlini?
Okumnotho elizweni ezibilekuthen khandelile ungazabe libuseli kubangela udlakela ngoba endlini nxazi ngala lutho ovela kulama lawo uyakwazi ukuthi mhlane uholile uyahamba uhleka mhlanyalelo langa uzwa ngezihlekela uwedwa. But wathi le omunye ekhangele ukuthi omunye ngiyozama ozakwenza endlini kube ngcono kwindlini lekuye abantwana baye esikole kuyembhado zigqoke athole ukuthi yena belaye kakwanisi lana laye akhangele omunye vele ngazabethi kulinyekele ukubanga udlakela ezindlini ngoba umusa uba khona endlini nali lenzuzo yonke lithokozile labantwana ubaba lomama labantwana lonke liyifamily lonke lilenzuzo efana nayo elithokozisayo. Nxa esiyazuza iyathenga isithi for example ehambe iyothenga inyama inyama uthenga inyama yesisi iphuma amaqatha angu-2 usuphela ichomoliya oyitsho engadini sidliwa ngabantwana amaqatha asengakabani. Akuntsheli ukuthi abantwana bonanti labo babe sizabe likhangela lami ngiyabe ngimkhangeli ukuthi kathina sesidla inyama thina singayidli vele sesisiye sesisiye esigcineni noma sesisiyalala vela kuphela nina.
Uke wakhuluma ngama-platforms usizwa njalo ukuthi kuPollard kulama-thematic committees ikhona le yabesifazana ungabe uphatheka kuyo yini njalo inganceda njani abesifazana?
I-committee leyo yabesifazana ikhona kodwa ayikaqalisi ukusebenza isesekhona ngomlomo. Yiye sikhangelele ukuthi singathi singomama lapha lathi siyahamba siyebhodla khona kodwa ukuthi ngakwenzeka laba abaphakathi abaziba sebeyile bayithutshise leyo omama bahambe nabomama balandisile kona njengoba bezitsho bebaningi inhlupho abahlangana nazo ezibhedlela omunye uthe mina ngisesibhedlela ngisebenza esibhedlela sekuthi kuthiwa isidindi sekuthi sesifiki i-120 sekuyi-120 so yikho esithi thina ngabe kuthiwayabemama yena le iyaphangisa sikini ibe khona masinyane omama bayebika ngoba yibo bahlangana nenhlupho ezinto.
Kodwa ungathi mningi yini imizamo eyenziwa nguhulumende ukuthi nanze amalungelo abesifazana athuthukise le mpilo yabo?
Mina angikawuboni sibili angifuni ukuthi ngikambamanga angikawuboni umvuto sibile ngathi mina lo umvuto sibili uyazanya. Yebo uyazanya njengakhonokhu nje khathi esingabe ephalamende sesayenzela yena leyana i-professional representation eyokuthi kulabo mama ngoba ababevele besivalele esesikufuna kathesi ukuthi singayi yindzamo kube yizebra kube yindoda kube umfazi kube yindoda kube umfazi hathi keze ukuthi akhona kureserve ezindala sifuna kube yi-50-50 into yona leyo hathi i-50 into yokuthi kuloku lizakuphiwa kule ngxenye liyiphiwa ngaleyo ndlela ngakho lokhu ngingathi yikho njengo engingathi ngingambona engazathi ngaba kusekungami ngakho lokho kuba ngcono kodwa vela akungabi lokungcono esiyile kuyifazi
leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Dorothy Mbebe umgcinisihlalo wogatsha lwabesifazana kubandla le-NDPT asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo ngizwe ukuthi siliphatheleni okutsha ndilami usithandekile Mhlanga ikhona pha eWashington DC
siyabonga sithandekile ngokusethulela uhlelo lwabesifazana singene kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silejahelitala uChris Gande
lingalitshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Matthew Nketa usobhuku welowagweru kodwa okwakathesi ehlala esigabeni seMathebeleland South okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana
yebo ngiyabonga ukwamukeleka ehlelweni kwazulu kakhulu ngiyabonga
ye ungasitshela ukuthi umumo unjani ezimayini lapho sizwa kuthiwa amapholisa aseyenze umsebenzi omuhle la
umumo ezimayini zangapha kakhulukazi eMathebeleland South lapho engikhona ngokusebenza muvi kodwa amapholisa awe-intelligence awezimbabwe ebambisanele le-republic le-ZRP benze umsebenzi omkhulu ngokubamba izigebengu ezabulala umfowethu olowagwele uCogan Moyo zayirobha abantu izimali zenza konke okubi zibanjiwe lezo sibonga amapholisa awe-intelligence awezimbabwe
bona labo ababanjiweyo yibo yini labo kade sibezwa ukuthi balegamelo ukuthi ngamashurugwi
owakhathesi kasike ezwa ukuthi yibo yini ngoba isigaba ngesigaba lapho abona khona bahanjiswa babuyiswa khonapho lapho obona khona so kulonto elizizi mhlawumbe kumaviki ezayo siteliwe thina njengabemuli ukuthi khonakhona bazalethwa lapho emaphisa lapho abambulalela khona bezohlangana necommunity bazikhulumele ukuthi bona bayini kodwa-ke yizigangi sibonga amapholisa asukumileyo ahlambulula ilizwe lezimbabwe ngokubamba izigangi lezi ukungcolisa ilizwe laleli lizwe ukuthi akutshela mthetho umthetho ukhona ezimbabwe ngoba nake amapholisa akubambile izigebengu lezi
sesike sezwa abanye besithi bona labo abayenza ubugebengu labo ngabantu abalobudlelwano leziphathamandla zikahulumende manje pho nxa sebebotshwa kungakuliqiniso yini
ukubotshwa kwabo kuzaveza ukuthi nxa benobudlelwano leziphathamandla nazo iziphathamandla kuyamele ukuthi uphume egcekeni ukuthi kuhambe njani kodwa kangikholwa ukuthi banobudlelwano leziphathamandla ngokwenza kwabo bekwazi ukuthi angaphansi kweziphathamandla bazame ukungcolisa ilizwe leziphathamandla ngoba bebengeke babotshwe nxa bebele budlelwano leziphathamandla sikhuluma njenje thina bemulisteliwe ukuthi babotshiwe kusitho ukuthi iziphathamandla lazo zingemva kokubotshwa kwabantu abephula umthetho ngoba kungathi nyanga ezingaki uminista wejustice ziyambi ziyambi wakhuluma ukuthi bonke abantu okuthiwa ngamashurugu xa beresista ukubotshwa kufanele ukuthi kuzanywe ngamandla wonke ukuthi babotshwe ujustice lokhuza wethu umalaba laye wakutsho ukuthi emakhothi lapha abantu abalokwenza lale into yamabhemba lokuba ngamashurugu abasentenziwe kakhulu so kusitho ukuthi le president wethu utsho njalo izimbabwe yonke itsho njalo laba bantu bebezama ukuwena ilizwe lezimbabwe ngoba izimbabwe ilimele indawo eziningi besebengezelela ukulimala kwezimbabwe kodwa kathesi siyabonga ngoba naku ubuphathi esinabo buhlukumile babopha laba bantu ade bengcolisa ilizwe lezi
ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi yibudlwangudlwangu bani kade bebenza asithi bafikile lapho emayini lani likhona lisemba bayenzani abantu bakhona
laba bantu ngabefikile njengoba sikhuluma kunje nje lapha emaphisa lapha enkona babulala umza wami bathatha amafoni bathatha izimali ngoba bafuna abantu lapho kule mali khona emashopu nendawo njengoba lapho kule golide khona badinga ukuthi igolide lingaphi babuye balithathe bafuna imali bafuna amafoni bafuna yonke into engabenza bahlale bale mali kodwa kuyibudlwa kudlwangu okuyikho okungafunwa ngumthetho ngoba umthetho awufuni ukudlwa kudlwangu kuleli ngufuni.
Hayi kezwakala ungavalelisa uZulu.
Ye ngiyavalelisa Zulu kandaba lina eZimbabwe sibonga kakhulu umthetho esiwenzelwe ngamapholisa ethu sicela ukuthi wonke uZulu eZimbabwe bancedisane lamapholisa lapha khona lapha bona kube kudlwa kudlwangu khona bacele amapholisa amapholisa azasukuma acele abanye bawo kwenzela ukuthi sibambele lobudlwa kudlwangu ngoba thina nxa singasakhuluma ngobudlwa kudlwangu njengabahlali beZimbabwe sibone ubugebengu babantwabethu babulala thina basitshelele amapholisa ababambe. Siyabonga kakhulu.
Hayi lathi siyabonga. Lo-ke ngumnumzana Matthew Nketa usobhuku weLower Gweru ebesixoxa laye uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande lilayo.
Sibongeke ita elidala uChris ngokusethulela uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba lithiye njalo ngeviki ezayo. Vocalist esiqhubela uhlelo lwethu lezindaba zanamuhla kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. UZulu weMango loyichimani mani ube vota namuhla kukhetho lokudinga amakansila. I-World Health Organization isisungule isikhwama sokudinga imali yokulwisana nomkhuhlane we-coronavirus. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo yimi untungamili Nkomo lilale.